Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kusene mtuagazi ngolwesi ne mshaka 8 kumpalakazi 2022. Igama lami ngontungamili Nkomo. Ezihamba pambili. Udubo lokusilela kwamagetsi luqhubeka lusiba lubi elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele iEquatorial Guinea namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Theodore Obiang Nguema, yena osebuse okwesikhathi eside ukwedlula abanye omongameli bamazwe emhlabeni wonke jikelele. Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup iyaqhubeka kusasa lapho amaqembu asekusigaba sama-quarterfinals azancikilana khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubeka lusiba lubi elizweni. Inengi lithi kalithembi ukuthi uhulumende uzalulungisisa loluhlupho njengokutsho kwakhe ngolwesibili. Izakhamizi zikhala ngokulahlekelwa yikudla okonakalayo ngoba omaqandisa becitshile, kanti lamabhizimusi lawo akhala ngokulahlekelwa yinzuzo njengoba amanengi engasebenzi nxa amagetsi ecitshile. Amagetsi acitsha nsuku zonke kulezi nsuku abuye okwamahola ambalwa kuphela. Usenekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Well, umumo wamagezi mobi usesimeni esibi. Ngikhuluma kanje kathesi kulumganga wenketha 9 kuwa 25 laba engihlala khona. Ngiphume ekuseni ngama past 5 ngisiye emsebenzini. Ngachiya amagetsi engekho lakhathi esingikhuluma kanjalo kengekho. So siyashaya ihola lika 9 lakusihlwa. So uyufakazi bokuthi indaba yamagetsi nzima. Abantu abaningi kathi singakusiya kukhisimusi bayazama ukulungiselela, bazama ukuqoka kokuthi imali baqoke lezi nto bafake efrijini. Zonke lezo zinto sikhuluma kanje into sezonakele. So kuthi abantu sebelahla kuthi abamabhizinisi ngokufanayo balezinto zabo ezihlala emafrijini ezithengiswayo ezithengiselwa uZulu. Yebo, kambe bakhona abanye abazamayo ukuthi babe lamasola babe lani, kodwa ayakuncedisi kangako abantu abamasola balitshwane. Abakuzamayo futhi ukuncedisa abantu ngamagasi yiyo mbono ngathi maningi lapha ezindlini, kodwa kunjalo phela singakhohlwa ukuthi imali ayiyahlupha ngoba nxa sikhuluma ngegasi sesikhuluma ngemali extra kufanele umuntu ayikhuphe kukanti njalo vele ube bhadele imali yamagesi. Nezisebenzi kukhanya ungathi emakhampanini nxa kungelazesa kungela amagesi amakhampani amanye athi kuvalwe okwaleso sikhathi abantu babuyele ezindlini babahlale babe emsebenzini, kodwa amanye amakhampani akuthengasababhadale kwaleyo ma-hours athi bewahlezi kungela amagesi. Siyananzeleto sokushutha abantu vele labantu asebezahola imali engatsho lutho, vele yona imali abayiholayo ingaphansi kwale mali yabantu abadubekile ukuthi ayi-poverty bottom line.
Simzwile uhulumende esithi ulamaqhinga athile azawasebenzisa ukuthi aqedele oluhlupho. Bathemba yini abantu lamaqhinga?
Siyezwa uhulumende lapha ekhuluma, iziphathamandla zikhuluma ukuthi kule mzamo abalayo bayatsho futhi ukuthi bakhangele ukuthi kwakhiwe ama-station amaningi awukuthi kusebenze amagetsi lawa asebenzisa ilanga esingathi ngamasola. Bese besitsho futhi nokuthi kube le mzamo yokuthi izindlu lapho kuhlala khona abantu ziphume ukuthi zithatha ukuthi zidle amagetsi lawa agayiwayo kubokhariba kubowange, kodwa zidle kulawo awelanga. Kuyinkulumo ezwakala iyinkulumo enhle endlebeni zomuntu. Abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi izithembiso zikahulumende vele zihlala zikhona emaphepheni kodwa zigcwaliswa. Ngokunjalo-ke futhi sibuye sithi nani, vele uhulumende usengakhuluma ngakho njani khathesi okulo hlupho. uhulumende wabantu sikhangele ngavele ukuthi wakunanzelele emuva ngalokuthi sizafika kulesi sigaba nxa enguhulumende onakekelayo, uhulumende olabantu abasebenzayo, olengcitshe ezaziyo ezikwenzayo. Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Rangers Association, siba lamahlangano ethile, sibabiza ukuthi abantu sixoxane lapho, sibiza ama-service providers abezesa labo bengabaye bakhona. Kodwa sikunanzeke ukuthi abantu bezesa abalohlupho lokuthi imihlangano eminingi ababuyi, ye babuya gqoqo kule mihlangano laleyana. So-ke nje wavele ungathi khathesi kushubile kunje, ngibona ngathi kuzaba nzima ukuthi sibili sibabone bebuya emhlanganweni. Ngabe sifisa ukuthi nga sibiza imihlangano ke bebuye bezochasela abantu kanti vele uhlupho olungawathi kula muntu owaziyo. Eziyinkulumo kuthiwa kulamanzi eCaribbean okuba yena konke lokhu, inkulumo zakhona ziningi, kodwa lanxa kunjalo asidinwanga. Sizaqhubeka sibabiza ukuthi bachasisele abantu futhi size ukuthi kanti uhlupho vele lona lunga.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU, njalo ungumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele iEquatorial Guinea namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Theodore Obiang Nguema Basango ukuthi eqhubeke ngumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba kukhetho olusenda kwedlula. Nguema usebuse okweminyaka engamashumi amane lantathu 43. Njalo phakathi kwabakhokheli bonke abaphilayo nguye osebuse okwesikhathi eside ukwedlula bonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Nguema wangena embusweni ngo-1979 kanti useleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyangalombili 80. Esuka kwele Equatorial Guinea, umongameli Mnangagwa uzadlulela kwele Angola kusasa emhlanganweni we-Organization of African Pacific Caribbean Summit. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umongameli Mnangagwa udlalisa imali ngengwendo ezingapheliyo njengomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uthi njalo endaweni yokuthi avakatshe uMnangagwa kumele ehlale phansi adinge indlela zokulungisisa udaba lokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Uthi ubona lapha mfowethu ukuthi na lapha umza Mnangagwa ethatha isikhundla sika umnyeni uRobert Mugabe, wathi yena uza kwenza izinto ezithiyeneyo lalezi zazisenziwa ngubaba uMugabe. Into yokuqala yayivele ihlupha lapha elizweni ukuthi ubaba uMugabe wayehlala esendegeni phapha ihamba isiya kulo zonke nje zonke indawo lapha elizwa khona kungenalutho ezingelazitheli ezibebi ezibuya elizweni lethu. So khanti okwakhathesi umza Mnangagwa senguyothi ihamba okwedlule wakufika uMugabe lapha aqonde khona lapha esiyabona laba abagcotshwayo labo ibizo lakhona vele akulalutho abangasiminyalo kumbe kuyizinsela bona okwezikhwama zabo. Into zakhona ezihanjelwayo asiwo zinto eziletha izithelo kuzwilwe zimabo.
Uthi wena akuqondanga ukuthi umongameli aphume elizweni evakatsha ngesikhathi kulodubo lwamagetsi esilela kangaka elizweni. Siyake sibone abanye omongameli nxa bethe baphuma kwaba lenkinga enkulu bayaphenduka emazweni abo. Kukho nongakuxwayisa yena ubaba uMnangagwa khonapho?
Iqiniso ukuthi nxa umuzi ubhebha nxa kule nkinga emizini ubaba womuzi kasuke asukume esiya etshwaleni kumbe esiyavakatsha, ngoba sokutshengisela ukuthi uya wakhona vele yananzi ihlupheko ezenziwe emzini. Abanye omongameli kukakhulu into yamagetsi le, into yamagetsi ihlupha ngokuthi yena ubaba uMnangagwa nguye owayethembisa emkhankasweni laphana ngo-2018 kunezibhakane ezinkulu eziningi lapho esithi khona izaletha amagetsi yimemakhale lemadolobheni izitebi zizalungisiswa. iziphendiso zakhe zonke lezi esasiqondane nazo ekhibili esiqondane ne-industry ngamagezi ngaye ngomuntu obethambe labantu bakhe lezulu lakhe athi zahlala phansi alungisise leyo idaba idaba inkinga leyo yamagezi hatshi angibona ngathi lapha ubaba womuti sepha uphambanisile kakhulu.
Suka lapho uMnangagwa uza kuya komunye umhlangano kwele Angola o-African Caribbean and Pacific States. Uqakatheke kanganani lowo mhlangano?
Ukuthi kade sithi lafana ukuthi umgadi wayesingabiza kuzonke indawo eqonda khona lekhathi ndethu. Umhlangano lo ukugejwa lokho okwegimi lokho vele akusinizi lithi lapha eZimbabwe. I-Africa Caribbean umhlangano wakhona vele akuncedi lito. Ngaye kumbe kuthiwa khona uqonda lele mhlangano ekhumumi yethu ngesingathi sade kumbe i-EU. Lapho umhlangana khona mfowethu umhlangana khona abayama akuncedi lito. Akula nto esingathi kule zithebe singazizwa khona. Ngibona ngathi mina yakho imkhulweni nje umongameli wethu ucedha isikhathi sakhe udlalise imali eZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Amalunga ebandla le-TCCC asedale lePhalamende athi akazisoli ngokuthatha imali yezinkulungwane ezingamashumi amane zamadola eMelika. I-$40,000 kuhulumende ilunga ngalinye ngoba limali kuyizikwelete azazibhadala. Abe-TCCC laba bethule amazwi la izolo kulandela ukuchothozwa kwabo ngomkhokheli webandla labo uMnumzana Nelson Chamisa kanye loZulu Makhaza. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Bekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba. Amalunga edayela ePhalamende awe-CCC bathi loba nje uZulu ebasola ngokwamukela limali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo limali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edayela ePhalamende awe-CCC uNkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha limali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama-citizens nxa esithi imali wangamelanga siyithathe njengama-NPs kodwa ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangkhona yavelela ngathi. Okusenza sivumelane ukuthi asizange sisabatshela ama-citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani lesihlangana lakho njengama-MPs.
Uqhubeka esithi kuningi abakhala ngakho edayela ePhalamende ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo ePhalamende ukuze babhadale imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Sinahlalela bo phansi sayenza i-caucus basicace ukuthi imali eyasiyiphiwanga yizanu, imali eyavela ku-supplementary budget. Number 2, imali leyi sithethe as a private loan asomali, imali ofanele siyibhadale isiya ku-housing asisahlale emahoteleni. Number 3, sivumelele ukubana nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi i-pay back the money.
Ummeli wenkulumane edayela ePhalamende uMnumzana Kucaca Phulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela eziqintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezizabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba ngu-MP amele abantu ngokugcweleyo, zikhona izinto kumele abe lazo. Number 1, nxa eseHarare la kumele abe le-ofisi, abe lomuntu osebenza e-ofisini oyabe ebhala ama-report akhe sezane ecollector ama-act of parliament lawana ewafaka lapha. Esithi onakazi u-MP ilokuzeni i-agenda yanamhlanje nazi i-act of parliament ekhona nazi amendment esibuyile, asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje, suke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele nibe le-ofisi. Kathesi mina i-ofisi ngilayo ngiyayinirentile ikhona ne-furniture yami ngazisekela ngazifakela.
Kodwa uMnumzana Witness Dube owebandla le-MDCT uthi abameli be-CCC kabakhulumi iqiniso esithi kusobala ukuba lokho abakuchoyo lokwakhulunywa umkhokheli wabo awuhambelani.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa ke yilaba abanye bethu abayebandla esikilabo abaphikisayo abe-TCC.
Khulu edale lePhalamende uMnumzana Kenneth Shokuda walile ukukhuluma ngodaba lolesithi ukuphiwa kwabameli bedale lePhalamende imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli wakwele Botswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi usekhuthazwe ukuthi anikeze abantu bokuza abalemuli lezizalwane zakulelo lizwe amaphepha okuhlala lokusebenza kungela migoqo eminengi. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Ikomishini ebona ukulotshwa kwesisekelo esitsha kule Botswana yethule ugwalo lwayo kumangameli Masisi evikini esanda kudlula. Ugwalo lolu lumumethe imbono kaZulu eyebi imqoka njalo okukhuthazwa ukuthi umangameli Masisi abone ukuthi iyangena kusisekelo sombuso esitsha. Kundaba ezingajabulisa bezimbabwe ikakhulu abathethe kumbe abendele kule Botswana, ikomishini ithi kumele baphiwe amaphepha okuhlala elizweni awe-citizenship ngokuphanyisa. Umnumzana Stanley Ncube yena oseleminyaka ehlala elemoli yakhe kule Botswana yamukela imizamo yokuthi abafana laye bayiphathiswe.
Sikhangela ukuthi upresident uzathatha lo umpiko lesixwayiso lesi akusebenze masinya anduba lati sikwanise ukuthi zisebenze. Ngoba lokho esilapha silokho esilamaphepha asivumela ukuhlala nje kodwa singakwanisi ukusebenzela imuli zethu.
Ngaphansi komthetho okhona abokuza abasebenzisa amaphepha okuhlala elizweni bengaphansi komkabo abavunyelwa ukusebenza. Umzana Dumezweni Ncube ohlala eHabroni uthi inyathela elikhona selithiwe isikhathi kulesidingo sokuthi imbono yekhomishini ilandelwe.
Ya hayi, indaba esizamukelayo sibili ngesihle. Abantu baphandle abathitha abafazi balapha eBotswana sebezenelisa ukuthi bethole izithupho zalapha. Lokhu kuyavulela amasango ukuthi senelisa ukuthola imisebenzi, senelisa ukuvula ama-bank account, senelisa ukuqalisa amabhizimusi ethu. Kudala nje ukungakwazi ukwenza njalo uma uthethe ufazwa lapho uphiwe permit, kodwa i-permit yangkhona ayikuniki ma-privileges okuthi ukwanise ukuthola umsebenzi.
Ukuzama ukwesula imigoqo ekhona ngokungena kwabantu bokuza kwele Botswana kuyehlukene lamanyathelo athathwa amazwe afana le-South Africa wona asevala amasango. Umnumzana Nqabutho Mabhena wenhlanganiso yeZimbabwe Community kwele-South Africa uthi kuyancomeka okwenziwa yiBotswana.
Lokho kuyinto enhle kakhulu esiyamukelayo ngoba kuyahlupha ukuthi nxa uchade umuntu ongumTswana uthole usuthwele nzima ukuthi lihlale lonke ngesizathu sokuthi kawula permit. Lokho siyakwamukela kakhulu okwenziwa yicommission yepresidential commission eBotswana into enhle. Sibachayela ihlombe, sifisa ukuthi indlu yesishayamthetho eBotswana ikuvume lokho kube ngumthetho okhona.
Umabhena uthi eleSouth Africa lona elithi abantu bokuza abatshatile ezizalwane zakulelo lizwe akumelanga bethole i-citizenship lingafunda okuningi kokwenziwa yiBotswana.
Lapho iSouth Africa esisithi yona nxa uchade umSouth African kakumelanga uthole i-permit kumbe ithole i-citizenship. Sibona iBotswana yenza kuhle kakhulu ngalo mthetho okhona, njalo futhi sithemba ukuthi asiwo mthetho ozowenza ukuthi abantu bangawuhloniphi esingathi ngolwasemzini bawu-abuse ngokuthi bese kuthengiswa ama-marriage certificate athi sikubona kusenziwa eSouth Africa. Sithemba ukuthi abantu abatsha kuyabe kungumtshado oqotho.
Ukuswela amaphepha kwabokuza abatshatela beBotswana bazithola besele bengaphandle, abanye bebuyiselwa emuva ngenxa yokuthi abala maphepha aqondileyo awuhlala kuleli lizwe. Ikomishini eyaphenjwa umongameli Masisi ngompalakazi nyakenye ithethe phose umnyaka ihamba ilizwe lonke ithapha umbono kaZulu phezu kokugcizelelwa kwesisekelo sombuso. Isekelo sombuso seBotswana asikaze siguqule lokhe ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka 1966. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 eseHabron kwele Botswana.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi uMantshi uTafazwa Miti walile izolo ukuzisusa ekuthethweni kwecala lokutshotshozela uDlakela eletheswa umeli wezengeza North etalele parlamente njalo eli eyisiphathamandla sebandla le-TRCC umnumzana Job Sikhala yena osedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe eChikurubi Maximum Prison. Ikroniko ithi uhulumende usexwayise abazali ukuthi bengakhathazeki ngendawo zabafundi abaya kuform 1 ngomnyaka ozayo ngoba kule ndawo ezaneleyo ezikolo. Lumbiko uza ngesikhathi abazali abaningi bephakathi kokudingela abantwababo indawo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngozibandlela. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba abongi esibhedlela seMatatei koBulawayo sebekhalale umsebenzi bekhonona ngokubhadalwa imali yebonus engamadola alitshumi kuphela i-$10 US umongi ngamunye. Soko isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 umsakaziwo olohlonzi umsakazo olendaba ezimqotho. Ngiyalibulisa lonke basakazi kunye labalaleli be Studio 7. Ngithi yesh sokunzima naso izano isivukubhova. Sivukubhova emaruzeva sichinga kodwa ngithi hayi. Bantwana beZimbabwe mazibapha mahle lingethuki kakhulu ngoba ubalot zabe uyabuwedwa zwi ngena wedwa wenze okufaneleyo ukuze ukwanise ukulwisa lesi sitha ngaphandle kubana ube wedwa ubalot wenze okufaneleyo asingeke sasinqoba lesi sitha ngoba sebesebenza udlakelo olukhulu. MaZimbabwe singethuki kakhulu. Ngiyabonga isilo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani basakazi nabalaleli. Hayi, minigama nami ngufortune ndiyalana seGwanda. Ngithe nje nami ngibingelele. Hayi, mina kahle kahle nje ngiphala ngabantu basemapulazini, abasemapulazini, abantu abamnyama abasemapulazini ngapha ngaseZimbabwe. Hayi, akungcono baphuma kula benefit abayenzayo, babhiki bafuya neenkomo. Akucace nokuthi kwenzakalayo. Hayi, akula benefit abayenzayo abantwaneni baseZimbabwe. Abantwana baseZimbabwe bagcwele umhlaba wonke lowo nje yimaZimbabwe kuphela. Kodwa kuthiwa kula bantu aba hlale emapulazini akula nto abayenzayo abangenisa imali. Hayi, kungcono baphume laba bantu kungena abelungu, abelungu bangcono.
Engiyalibingelela ngomusa langothando lukaThixo langomsebenzi ebesiphathela wona. Hayi, kwalamhlanje ngithanda ukukhuthaza ibandla lami endithandayo. Ngizakuthanda ukukhuthaza nge-TRCC lokhu lami ngumlandeli wayo. Ngingumlandeli we-TRCC. Ngikhuluma ngithanda ukukhuthaza abaphathi lama-MPs layo uPresident wethu Chamisa ukuthi ngesigaba sabo lesade besikhuluma okwemali aba-ayani wama-MP nenti bandla leli kalibambane kungabi lokukhuthakhuthana nje ngemali lenza ke le ngoba usathana ngaso babe sengena ibandla lidilike. Lokhu siyazi ukuthi nxa sofika esikhathini esinjengalesi esokhetho amabandla adilike eminyakeni yonke nje kuhlala kusenzakala. Okwami nje kwalamhlanje kubakhuthaza ukuthi kababambane kwapha indlela ababambane ngayo kababambane bengalaleli inkulumo eziphuma kwamanye amabandla ngabo. Ngisithi ma-TRCC sibambana nani kuze kuyofika isikhathi sokhetho ukuze sikwanise esikubophileyo lesikufisayo ukuthi kwenzakale. Qinaneni ngokubambana lingavumeli umoya ungangena kini ulehlukanise. Langengakhathi sikhulunywa ngezimali imali lezi izovele zidabula amabandla kusenzakalayo. So zamani ukuthi libambane lingadonselani futhi ngakho. Ngikhulumisane kuhle laye umongameli wethu Chamisa laye alalele ndizwisisane konke nje. Isisicelo mina engilaso kini ngoba inkulumo zingaphuma ngale ziyazivela lezinye zivela lezinye zivela. Kodwa kusala lina bambanani siqhube sikuqhubayo kuze kuyefika ukhetho.
Studio 7 njani lonke labalaleli. Hayi, siyabonga umsebenzi wenu omuhle. Siyabonga umsebenzi wenu omuhle eliwenzela wona njengabantu beZimbabwe. Hayi abantu bakithi inkinga esilayo kungabambani. Kungabambani vele kokusifake lapha esikhona namhlanje. Ngoba abanye abantu namhlanje ba bawubona ngani ukuvota into engelancedo ukuchitha isikhathi. Konke lokhu yana imisebenzi yamakhehla lalezalukazi zezanu abasebenza ukudivide abantu baqinisekisa ukuthi abantu bezebona ngani ukuvota into engelancedo. Kulokhu kungabambani nje lokuthi abaqinisekisa ukuthi abantu bengaboni ukuthi basebenzisa ziphi indlela ukuba divider lokudestroya ama-opposition party. Ngoba le opposition party esizama ukuthi ifuna ukukhulula abantu kulobugqila abangaba bakibo bayadestroya beyibulale bayicobodise njengoba babesitsho. So yinto eyenzakalayo abayisebenzisayo abantu bezimbabwe kababambana ngabe siyabambana besizazikhipha kule nkinga lekhona. Ngoba kula omunye umuntu awusuze kwehla uJesu ezulwini azosikhulula kule nkinga esikuyo. Lokho ngabantu kwezani ukusebenzisa ilokhu zinicebo nalelo ukudivide abantu kuphela ukuthi behlale bedivideni.
Studio 7, solibonani linjani ngapho? Ha, usunami lona. Okay, no, siyabonga kakhulu ukuthi lesivumela ukuthi sifake imbono yethu singathukani. Njalo si-interacte singathukani noma singathethisani singelakho ukuthukuthelelana. Okay, siyabonga kuleyo ndawo. Indaba yami kulena umfowethu, khona umfowethu engingamuzi ngathi uyaphendula kana. Masithi umthwakazi awuqoqekanga kungoba umthwakazi awuzazi ukuthi uqondeni noma uqondephi. Umthwakazi ngabantu abathukuthele kakhulu, bathukuthele banamathumba angakhanywanga. Yebo, siyazi kusuke laphi lokho noma kuvelaphi, kodwa eqinisweni izwe ngeke libuse uthukuthele, izwe ngeke ulibuse ulenzondo. Singakhohlwa ukuthi inzondo le yenza kube khona kwaba khona umbhuqazwe lona owakhona, umbhuqazwe we-background kwakuyoba kukhona abantu abalenzondo. Inzondo yobandlululo cabanga ukuthi ayila indawo phakathi kwabantu, especially sizizalwane zeZimbabwe, ukuthi sibe sikhomba abantu sithi bangamashona labo besikhomba bethi amaNdebele noma amaNdere. Akuphakamisi isizwe, akusizi muntu, akusizi, akunasizo. Mina ngicabanga ukuthi kungcono ukubambana, kungcono ukwenza inqubekela phambili.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi umanyano we-ECOWAS usuvumelene ukubumba ibutho lokulondoloza ukuthula emhlubulweni ongentshonalanga kwezwekazi le-Afrika kanye lasemazweni lapho kuyabe kugenqulwe khona uhulumende kulumango. Umsakazo omunye uthi njalo amapholisa ngenyakatho yakwele Nigeria aphakathi kokuthungata izidlova ezidubule zabulala abantu abayisithupha abagoqela amapholisa amane labantu makhaza ababili. Sizigqibe ngezemidlalo. Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup iyaqhubeka kusasa lapho amaqembu asekusigaba sama-quarter finals azanqikilana khona. Iqembu leBrazil lizadlala leCroatia kuthi iNetherlands yona ibhuqane leArgentina. Ngomgqibelo iqembu leEngland lizadlala leFrance okuyilo eliphethe inkezo yeWorld Cup okwamanje. IPortugal izaphuqana leMorocco. IMorocco yilo lotwa ilizwe lasezwe kazi leAfrika eselisele kumidlalo yeWorld Cup. IMorocco ingene kuma-quarter finals ngolwesibili ngemva kokunqoba iSpain nge-3-0. Umdlalo lo kuphele zimutshikilo panqa 0-0 kwasokushaywa imbekwa yama-penalty shootouts. Imidlalo yama-semifinal izadlalwa ngolwesibili langolwesithathu ngeviki ezayo ukuthi ifinal yona idlalwe mhlaka 18. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowafasti 7 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngowafasti 6. Zinalangu ndimintunga milinkomo mufezwakanaka makamu wako.